abantu bezano emasibhabha amahle hlalani libazi ukuthi sebafunda ukusigambela amanga sebafike esigabeni sokuthi amanga abasethiba liqiniso ngoba kanti okumangalisayo ngomnankaga namhlanje ukuthi ufake icabinet ungene nini nomgabe bamkhiphe nini last year sikhuluma kunjenje ifiwela kakusela emashoko sezathenga inkulu so angibonti bangomani ayisiyo ndaba yabo sebafunda ukusigambela amanga sekanidlathi kumele silandela amanga.
Ye, bakhuluma njalo ukuthi iMDC ngabantu abanye abafumbathiswa imali ngabantu abentshonalanga. So ke abakhulumayo vele konke bakhulumela amazwi entshonalanga. Ungathi ninqa baphendula kwakho.
Sifumbathiswa imali ukuthi siyenzani ngemali yangkhona. Ngabasitshele bona ukuthi imali kaZulu abayitshontshe ekuseni emini lantambama sisidlimvuya ngoluthi asilafuyela silaniki ingaphi sifumbathiswa abantu babafumbathiswa umakhuphe ukuthi adilize umhlangano kaZulu manje bebelamanga ngoba kabasawudilizanga ngobabo u-advocate Chamisa wawina ukuyekethoba ngumongameli welizwe laseZimbabwe.
Bathi njalo lichitha isikhathi lokhu lisenza inhlangano yenu. So ke bathi kwakathesi ngcono phela ibambane lebandla leZANU-PF lisebenze lami kuze lithuthukise ilizwe. Kambe ungathini kona?
Le yimhlolo sibili esingakaze sizwa njengantanaba sibambana namasela okuyantshontsha yini. Asoze sibambane nabo bathi bona banqoba kukhetho kanti kithi sebefunani thine sesikwenza ukuyangena kuZulu ukuyamazisa ukuthi ukhetho lwakuhamba njani sanqoba njani njalo iZANU yantshontsha. So kona nxa bezitshela ukuthi babantshontshe ukhetho lwantshontsheka ye asambeni kuyantshontsha i-economy sibona bazayintshontsha yini kumbazathumile amasotsha bayedubula amaprayizi ema-supermarket.
Ye, baphinda futhi bekhulume ukuthi phela kulezi jezo zenodo bayacabanga ukuthi vele iMDC yiyo phela ezibambe esidukwini ngakho kumele lilwise ukuthi zikhitshwe kweze thina izwe leZimbabwe lithuthuke kambe lizakwenza khonokho.
Izijezo zenodo izigera yabakhona ngesizathu ukuthi sokwephula ilungelo likaZulu kathesi umphakathi umhlaba wonke ujikelele ukhanyele badubela abantu babulala abantu yiyo indaba eyenza ukuthi izijezo zenodo zibe khona esithi ngama-sanctions njalo ama-sanctions ona lawa awalani labantwana baseZimbabwe ngoba lokhu sithola ukuthiwa i-humanitarian aid yomphuphu labo kuphi ngayela abayivele ku-US. Izijeziso zomnothelezi abakhuluma ngazo ngezokuthi kabasoze banelise ukuthi bahambe e-Europe baye kudla imali abayintshontshe kuleli lizwe okuthiwa ngama-travel bans abangeni e-UK abangeni e-US anyway e-Europe kabangeni ngokuthi bayephula ulungelo loluntu kathesi bamthengisile umhlaba wonke ngokubulala abantu abayisikisi begcutshulwa ngamasosha umphakathi ukhanyele.
So vele alizimiselanga ukuthi lisebenze sebenzelane leZANU nje ngenye indlela.
Asayi esosenzenze ngifuna sawina phela uba kuchanza wina nge 2.6 million votes kanti yena unangaka wawina ngamavoti amangaki thina sawina kukhethwe so sesiyatshela uZulu ukuthi akukhethwe sawina ukwenzela ukuthi singene sibuse leli lizwe uZulu ngeke zasitshela ukuthi senzeni.